ngilalelama isiyiso lezinto besikhuzwa ngasemakhaya besingalalelama isiyiso lezinto besikhuzwa ngasemakhaya besingalalelama isiyiso lezinto besikhuzwa ngasemakhaya besingalalelama ayizangeke ngcenge impilo ngide ngcenge wena bengalalelama ayizangeke ngcenge impilo ngide ngcenge wena bengalalelama It's gege,
Ay mina, yo fele chwaleni kwenze njani.